ngali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihlaziya udaba lokwakhiwa kwemall eGodini. Ukuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga mfowethu.
Kuhamba njani ngodaba lwemoli lapha?
Ye indaba le eyalapha ukuthi kwathiwe kumoli kubebhethi. Ze kukhanya ngathi yomuntu now in place and the business abantu amavendors iBulawayo Council ibasusa endaweni lezane zabantu babawe zindawo. Indlela yokuthi ba create indlela yokuthi kuqalise ukwakhiwa and besithenjiswa. Ukakhulume ngakuthi lobani nomsebenzi ungaqalisa. Kodwa ke osokusenzakala ukuthi sokukhansa ukuthola futhi sokusuka lezinye inkulumo ezikhona. Konke sokuvunyelene ukuthi sokufanele kuqalise ukwakhiwa ngendlela ebesinikwa ngayo imbiko. Kube lomhlangano phakathi kwe-council ne-Friday. Igoqela u-resident minister uMama uSandimoyo. Igoqela lo minister lo local government uKasukwere. Lo permanent secretary uGeorge Mlilo. Ngawo subale lo paper kukhanya ungathi kulokunye abakusolayo uhulumende ungathi usola kokunye. And inyizwe beyatshengisa ukuthi yona kukhanya ungathi uhulumende usefisa ukuthi umsebenzi lo ume kuqaliswe kutsho ukuthi kusuke kuthenda. Kodwa ke asilabo ufakazi sasiloko sibambe kulezo news kuphela sikabambi kulowo ufakazi ukuthi kuyiqiniso kumbe kungamanga.
Kanti vele nxa kuliqiniso umhlangano onjengawo nalo akumelanga kube labameli zakhamizi njengani?
Uhlupho lwethu lapha eZimbabwe kwesikhathi sengathi lohlupho lokuthi kulabantu abafisa inqabisa endobe engabizi kulakho ukuthi awufanele ubize all stakeholders. Thina siyakukhola ukuthi umlando onjalo ufanele ukuthi ngakubiza ama-stakeholders wonke, kwaba labameli bezakhamizi, kwaba labameli nje bonke abantu be-industry, bonke abantu kuzodiscusswa kubonakala ukwenzakaleni. Ukwenzela ukuthi nqakuthathwe isinqumo abantu bafake imikhumbulo ndawonye ngoba lokho kwenziwayo laphana eGodini ukuthi kwakhiwe sikhanele kubana kuncedise kumbe kuvumelelise iBulawayo, i-community yakoBulawayo yiyo ezabenefitha. So ke kuyi-problem yokuthi basuke bavayela nabodwa kumbe leyo directive izaba liqiniso kumbe ayisiloqiniso, abantu sivula amehlo ukuthi sifunde kuzenzakalani.
Kodwa zona izakhamuzi bezisithini ngodaba lona lolu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi labo kuthiwa bekumele bayakhe abanye bakhona ngabe South Africa?
Iqiniso ukuthi izakhamizi bese zikuthokozelele ukuthi nga kuzakhiwa lapha eGodini kutsho ukuthi iBulawayo layo izathuthuka. So kube lalombiko njengezakhamizi asikahlali phansi ukuthi shiwa siku-reviewed pho nxa kwaliwo. Kodwa lapha ke ungivumele ngiletha ama-views ami lami. Engakutsho mina ngase ngiletha ama-views ngi-analyze into eyenzakeleyo. Ngakuyo ukuthi uhulumende uqinisa ukuthi kulokunye i-council yakonayo. Thina besithi nangawo uhulumende uyavumela ukuthi ukwakhiwa lokuqhubeka kuye phambili ngoba i-development. Bese kusenziwa okungenziwa. Ngakuthi kuthwale kule nto ezingahambanga kuhle zilungisiswe. Zilungisiswa kodwa ukwakhiwa kuqhubeka kuse phambili. Ngoba kule problem yokuthi into le ingamiswa kuthiwa ibuyele kuthenda. I-problem esinazo ukuthi kuzathatha ingxenye eminye iminyaka after ethile kungakabhasi. Kukanti abantu bakoBulawayo bese khangele kudivelophe. Ngoba nxa unganazela imoli leyani ikhanya ngathi zalithi imisebenzi eminingi khonapho kusakhiwa, ibuye futhi incedise imisebenzi koBulawayo sokwakhiwe. So kulama-shops abantu sebesebenza. So ke sibona ungathi ukumisa kuzabisela intuthuko emuva, kubisele uBulawayo emuva.
Bona kade besebenza eGodini laphana bethengisa laba makhombi bangapi njengoba sasizwe ukuthi wabasuke?
Ye, obese kusenzakala kade njengoba ngishilo ekuqaliseni ukuthi i-council isiba relocator lingananzelela from iviliyane ephelele ama abantu abathengisa babebekhutshwa beswala, abanye beswala, abanye sebele kumasocha avenue ngale, abanye kuthiwa bazahanjwa ku-15 lawa makhombi, abanye kuthiwa bazahamba ngale kozubukho, abanye kuthiwa bazahamba. Bekuyindlela yokuthi abantu laba basuswe laphana kuvule isikhala sokuthi nxa kusakhiwa kungabi lo hlupho lokuthi abantu bebephambanisa umsebenzi oyenziwa lapha.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli abahle. Ibe lesikhathi esihle.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.